daba lolu ludaba oluhle kakhulu olusike endlebeni zethu njengabazali abalabantwana abasezikolo, njengabazali abalabantwana abangelayo imali yokubabhadalela, ngoba kathesi kunje sekukhangelele ukuthi abantwana abaningi abashiye kubhala imihlonishwo yabo, ngoba njengabazali sinakasilayo leyo mali eseminingi kangako kade sikeziwe. Yikho-ke ngalokho sokwenze nguhulumende ukuthi azinuke amakhwapha, yiyo indlela eqondileyo naleyo ukuthi uhulumende kumele alalele abantu, njengobana wathi yena unguhulumende olalela abantu.
Kukhona yini lapho elingafuna ukubona uhulumende engenela khona njalo?
Baba, kuningi kakhulu ngoba ungakhangela ngathethi indlela okukhwezwa ngayo izinto. Uhulumende sithi kangeneli, uhulumende akhulumisane laba babhizimusi, ikakhulukazi kwizinto zeneze ezidliwa nsuku zonke. Uhulumende ukhanye udonsa inyawo nxa kuyizinto ezaffektha abantu izikhathi zonke, ngoba ungakhangela ukathethi bonke othukela, ukhangele kathethi bonke o-transport, ukhangele o-fuel, izinto zonke zinezizinto ezi-basic. Kodwa uhulumende uyazidonsa inyawo kakhulu nxa kubuya kwizinto zeneze ezikhangele uzulu. Ikhozi uhulumende kakatshitshe nxa kukhulunywa ngezinto ezimamba uzulu, izinto ezizona ezaffektha uzulu imihla ngemihla. Uhulumende katshitshe akhuphe abantu emlilini lo abaphakathi nakwawo. I-school fees zonke lezi ndlela ezibuyo kathesi, abazali kasizenelisi thina i-school fees lezo. Angenele abeke amafezi esizawenelisa ezibhedlela futhi siphele nzima. Baba Nkomo, uhulumende katshitshe alungisise indaba yezibhedlela le ukuze sikwazi ukuya ezibhedlela siye kwelatshwa kuhle.